okwenzakalayo kutshengisa into esobala ukuthi ke ingqondo yegangeni eyayiyo eyababuya beyithwele abantu bezani bevele empini kayikaphele emakhanda abo. Baliphethile izwe leli bayenza i-entitlement yabo, sebebonakala khona liplazi labo leli lapho kufanele benze khona abakuthandayo ngoba bafuye inkomo zabo. Kodwa-ke mina engingakutsho ntungameli ukuthi okungapheliyo kuyahlola, ngoba nxa umthungameli welizwe ekhuluma ngama-security forces ukuthi kasoze agoqe izandla nxa i-opposition iphehla udlame, mina ngibona ngani kuyatshengisa ukuthi usephelelwe zingqondo kancane. Esikwaziyo ukuthi khona umuntu obotshwayo kufanele ukuthi abe edale icala. Nxa edale icala, amapholisa yiwo kufanele ukuthi aphenye lolo cala, athole umuntu elecala amhambise e-court. Kodwa ekwenzakalayo ukuthi sibona abantu besethuselwa ngamasotsha, nalo ungakhohlwa ukuthi-ke lapho esisuka khona sisuka ekuthini ilizwe leli lisuka ezandleni zikaRobert okade esihlupha futhi naye lisize ezandleni zikamnangagwa lingene ngekhulu. So nxa silokhu sisethuselwa ngamasotsha ngumongameli welizwe kuyahlasimulisa umzimba lokho, kuyatshengisa ukuthi khona amandla wona ngwawo avela ebantwini kaselawo, usebambe abantu wabavalela esibayeni ngenkani, usethembe wona lawo masotsha amfakayo ukuthi abantu uzabavumisa ngenkani. Kodwa njengoba nishilo okungapheliyo kuyahlola entungameli.
Nanso baba Chuma, kuthiwa uhulumende webandla lenu eZANU-PF nguye oqoqa udlakela sisiya nje kukhetho, kanti uhlukuluza abamabandla aphikisayo.
Since ukuqalisa kwe-Second Republic kusho ngobaba uMnangagwa, iZANU-PF sithethe i-back i-backstand kakhulu entweni zezobulali. Uphumile njengoba legcekeni ekhuluma ngakho kwi-Central Committee, sakhuluma ngakho kwi-conference yebhindura last year, ngo-October sakhuluma ngakho ukuthi udlame alufunakali, abantu bebengashaywa, abantu babaningi beqondise kuhle ukuthi bangene ephathinethi yeZANU-PF. Kodwa sesikunanzelele ukubana unfortunately abaphikisayo laba special abe-TPC babuya ngendozana lezi ezodlame, bathanda ubana bezohlokoza ngabomo ngoba bona vele ipolitiki zabo yizizokuthi bengahlokoza i-international community msithi alilabona uhulumente wezimbabwe vele ulodlame izase vele ilodlame, kodwa kuyibo abanjani abahlokoza. Yikho lokho kwakushiwo ngumongameli ukuthi hhayi amabutho ama-security forces wonke mawakhangele imandate yayo ephuma kwi-constitution yezimbabwe ukuthi kumele bevikele izimbabwe ezitheni ezingaphakathi kwelize nezingaphandle kwelizwe. Ngakho kuma wena izabe uzezidlame njengalo fana ukwenzakala lafana uzeqine unfortunately sokushisa abantu sebedidiliwe. Abantu abanabafika ngodlame olunzima lokho kuthi ngakhulela la mapholisa, amapholisa acele ngasakazi ukuthi aqale ngabo abambe ngathi aye nga. Yikho kwakuthi masekungene ama-security forces angamashotha.
Naso baba Bhebhe.
Uyazi ntukamili kulento emangalisayo, kwesinye isikhathi nxa ungavele ube umuntu wezani kwesinye isikhathi uyabusupha ukudifenda konke. Okwakuqala, kambe umuntu ongayenza udlame ekhangele umuntu othole umbhobho oyabe erongo nxa ebulala omunye ngubani? Ngoba umuntu ohamba ngezandla udlame lwakhe lunqotshwa yikubotshwa lipholisa afakwe izampela, kanti lunqotshwa yikuthi umuntu isotsha likhombele umbhobho lidubule umuntu. Ngoba lapho okulodlame oludinga isotsha khona kuyabe sokulomuntu ongene ngombhobho. Into ekhulunywa nguMnangagwa njengoprezidenti ukuthi khona abantu be-opposition sizadila labo ama-security forces iyatshengisa ukuthi khona yena ngwakhe, ngoba lo dlame lwangikhona athi khona uzadila lesi angikaboni oludinga ukuthi angakhuluma nge-security forces ba khathesi sonke nini kumbe unje lawe ntunga ukaluboni lobani kakaluboni pho ukuthi usithi 3 ukuthi kuzaba lodlame oluzadinga amasotsha ukuthatha ngaphi? Anto abona ukuthi yinto evele isilungiswa ukuthi kuzadingwa abantu kwenziwe njengama-dissident ayekhona, ukwadingwa abantu ukuthi bazenze ama-dissident so that abantu bahambe bayebulala abantu. So yikhathi befuna ukwenza kathesi, and umongameli uwenze njengomgabe ngo-1982 ebisigugrawundi wayebuswa ngendlela efana nayo. Amandla kawadifendwa njalo ngoba amandla elizwe anikwa ngabantu abavotayo and kabafoselwa, kabavunyelwe ukuthi bazikhethele lokhu abazikhethela khona, bangaze bafoselwa.
Baba Chuma, siyazi ukuthi uhulumende uthi uphakathi kokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service, lona olwalulolonga kumbe olulolonga laba abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Siyazi sesike sababona abasakhulayo laba besetshenziswa kundaba zodlakela ilibandla lenu le-ZANU-PF. kulokwesabela ukuthi ngokuvuselelwa kwalolu hlelo kathesi ililungiselela udlakela kuphela kukhetho luka 2023.
Nxa sesibuya kundaba ye-National Youth Service Lane, kathesi ivulelwe umuntu wonke, okusho ukuthi nasivele umyethu we-TBC naye uyavunyelwa ukuhamba eyothena. I say yonto yeparty but it's in the state ekuyona wonke umuntu ngoba laphana it's about patriotism lokuzihamba kuhle njengentanga umuntu osakhulayo akulani duke party akulani nani but kula okokwenza ngokwe ama-doctors of Zimbabwe ama-princes ezimbabwe sivela ngaphi siya ngaphi